Umnanga kwa uthe kunengi okwenziwa libutho leZimbabwe eCholocho Nyanga lezinye izigaba okumele kuqakathekiswe nguZulu.
I once again congratulate the officers, men and women of the Zimbabwe Defence Force for a
ngithanda ukuthi amhlophe kwabebutho lethu omama nabobaba ngokwenelisa ukugcina ilizwe lethu abantu balo lenotho yalo.
Ekhuluma embuthanweni lo umphathintambo kahulumende obona ngezentuthuko yamabhizimusi unkosikazi Sithembiso Nyoni uthe baningi abesifazane abangena kubutho kulezi nsuku.
Umsebenzi emangalisayo, kulabanye ababamba sibili imbhobho baba ngamakhomanda, kodwa kulabanye abenza umsebenzi wokuthi yibo ababe ku-education ekufundiseni nabantwana, abanye njalo bekumaklinikhi beselapha ababe belimele, abanye beyibo ababedinga impahla zokuthi abantu bavunule kumbe bagqoke kumbe basebenze.
Kunabanye abathi ibutho lingenela kakhulu kwezombusazwe. Omunye wabo ngumnumzana Charles Nyoni owasebenza kunhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square eyayikhokhelwa ngowanyamalalayo u-Itai Tsamara uthi ibutho lingenela kakhulu kwezombusazwe.
So nxa amabutho eZimbabwe esibonakala esengenela indaba zepolitiki sibona bekungamelanga bakwenze lokho, into edanisayo kakhulu njalo ebuhlungu kakhulu, kakhulukazi kithi thina ababe belwela amalungelo kaZulu njalo ababe befuna ukuthi ilizwe lethu libe likhululekile.
Noma kunjalo baningi abadinga imisebenzi minyaka yonke kubutho leZimbabwe.